Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 3 kuNhlangula 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Yona le yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi iaphili le eyaphanyekwa iJSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe.
Umongameli Mnangagwa sekhethe abahluli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malaba elokweyisa inkantolo namuhla.
Into kaKambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi segcekeni.
Ibandla leMDCT lithi lanxaso kutheni umnumzana Kambarami kasoze abuyele esikhundleni isokuba ngukansila wakobulawayo. Akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kobulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kwengeze inani lasebefunyenwe bele coronavirus laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,031. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,599. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lumkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezine 4,239. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 682,242. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 357,979. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umcimbi weBulawayo Arts Festival oqale izolo kuleli dolobho njalo ogqitshwa ngomgqibelo. Umnangagwa ufike koBulawayo izolo ngendizamtshina ehamba lomphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomphathintambo obona ngezomvikela unkosikazi Opha Mutshinguri Kashiri. Abanye abaphathintambo abathile bebevele sebekoBulawayo. Umqondisi weBulawayo Arts Festival umnumzana Simon Mambazo Piri uthi umcimbi lo uzaqhutshelwa eNational Art Gallery kanye laseLarge City Hall. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvikwa esekhethe abahluleli bedale leSupreme Court abatsha abayisithupha ababalisa uJustice George Shiweshe, uSamuel Kutka, Joseph Musakwa, Alphias Chitakunye, Hlekani Mwayera kanye loJustice Felistus Chatukuta. abanye babahluleli laba yibo abalakho ukuhluza udaba lukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba yena ophikisa isinqumo sokususwa kwakhe esikhundleni iHigh Court. Inkundla yeZim Live ithi abahluleli laba balakho ukufungiswa namuhla. Kusenjalo iHigh Court namuhla izahluza olunye njalo udaba lukamalaba olokuthi weyisa idale ngokubuyela emsebenzini lanxa nje linkundla yayisimsusile esihlalweni. Umamangala kulolu daba ligqwetha lenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika. Sibuze igqwetha umnumzana Machovana Ncube ukuthi ulubona njani udaba lokukhethwa kwabahluleli be-Supreme Court laba abatsha.
Ngendlela udaba lukamalaba olumi ngakhona, khona lokhu ukuthi akubotshiswanga yena yedwa, kubotshiswe wonke ujaji owe-Supreme Court, ngibona ukuthi yona le yiyona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi i-aphili le eyaphanye kwa iJSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe ila majaji amatsha angabe ezaphanyekwa esikhundleni ngesikhathi sane sizayo njoba umbiko ukhanya usitsho njalo. Kodwa inkinga yile inkomo, nxa amajaji lawo esethe afakwe ofisini esengama Supreme Court judges, labo sebele nkinga ukuthi ngabantu abakhangelelwe ukuthi bangaba ingama beneficiaries amendment yona le evele ihlupha. So ngendlela abazaphatha ngalo udaba nxa ukuthi bengavumelana le aphili leyo, abanye bangasola bathi ngoba labakhangelela ukuthi bengezelelwe ama terms of office abo. So ke iba nzima ngaleyo ndlela indaba yakho.
Sibone kusikhatshana esedluleyo umphathintambo wezemithetho uZiyambi Ziyambi ehlambaza umkhokheli weHigh Court uChiweshe. Yena osesusiwe esikhundleni sakhe laye wafakwa ezingeni eliphezulu. Vakona abathi ususiwe kulesi sikhundla uChiweshe ngoba ubengafunakali, ubebonakala njengesitha sikahulumende kaMnangagwa. Ungathini ngalolu daba?
Lama statements okuthi wakhulunywa Minister of Justice ngama statements impela angamahlanga esingathi process ethi afana lokuthuka idale okuyinto engahlanga sibili umhlaba wonke jikelele, ngoba fuza ukuthi silandele izinqumo zonke ezethulwe lidale. Nxa ungavumelani laso yikho kule indaba yokuthi umuntu yenelise ukuthi aphikise ngokufaka isicelo kunkantolo ephezulu. Asazi ukuthi uChiweshe ususelweni eHigh Court esuye Supreme Court, esingakutsho ukuthi on the face of it promotion. Ukuthi kulezi zathu ezithize asingeke sikwazi ukuthi zingaba khona lezo zizathu. Nxa zikhona ukuthi zizaphuma ngokuya kwesikhathi, kodwa ngibona zathi nxa sinazelela isekelo sombuso i-amendment number 2 lay, upresident yena ehleli uyazidecidela ukuthi ngubani angamkhweza from iHigh Court amse Supreme Court, from a Supreme Court to a Constitutional Court. So asazi ukuthi i-criteria yakhona ebeyikhangele yiphi, yikho sokusenzakala yikhwe isinqumo isekelo sikahulumeni esezo 2013 esasingavumelani lakho ukuthi upresident udehlele eyedwa avuke sokulama judges awa appointed. Yikho bekule i-system yona leyana yokuthi ama-judges kuze kwenziwe ama-interviews ukuze uzulu laye abe lokusuthise ukuthi ama-judges lawo nxa efakwe ezikhundleni for sure ngama-judges aqualify.
Namuhla inkundla izahluza udaba lokumangalelwa kukamalaba phezu kwecala lokuthi weyisa umthethwandaba. Ubona izala nkomona?
Into ekhona baba Nkomo yile nxa indaba izangena enkantolo siphanyekiwe eqinisweni asivunyelwa ukuthi sifake imibono ngaleyo ndaba kule ndaba enje kulabanye abathi nxa umuntu kungethulwa isinqumo asiphikise ngokuphanyeka iappeal enkantolo ephezulu i-decision lana ayichallengeayo iyabe si-suspended kulabanye abatsho njalo ukuthi in this case the declarator is not suspended so ngibona zathi kuhle ukuthi silodabo lunje ngoba luzachaza kamhlophe beke obala ukuthi iposition yomthetho ithini exactly
umnumzana Machobana Ncube ligqwetha Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi umongameli emasoni Mnangagwa kanye lohulumende wakhe gabalani lokwenza le mizamo yokugebha amathambo kamuyi umnumzana Robert Mugabe ukuze ayengcwatshwa kutsha emathuneni eHeroes Camp. Umoyo utshele intathelizindaba eHarare izolo ukuthi labo baluzwa kumaphephandaba lakumisakazo loludaba njengaye wonke umuntu. Induna yalapho okwakhe khona uMgabe uZimba wagweba unkosikazi Grace Mgabe inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili esithi wephula isiko ngokungcwaba umyeni wakhe emzini wakhe. Unkosikazi Mgabe wayemele ayethonisiswa ngeviki edluleyo kodwa kazange aye kulinkundla ngoba ebikwa engaphandle kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhulumende angacatshwa ngomunwe athi kalani lakho lokho icala vele ngumphiko womlomo lichoba bavala nje into esegcikeni induna uZimba usengumgezelwa eqinisweni ukuthi ngale ngasese ngale kwendlebe zabantu kukhona abamnyenyezela khona ngoba kalawo amandla okuyabeka umuntu eHeroes Acre abaka abantu ibona bana endaweni engaphansi kwakhe kuzwi
kuyahambelana yini lesiko lesintu ukuthi induna iyekuthi emuntwini akugejwe isidumbu kuyake kwenzakala yini khona
ngokwazi kwami ke ngesiko lesintu ye amangcwaba ayaphandwa kodwa phandwa ngabathakathi kuphela ababe befuna ukucuya isidumbu leso esiyabe silapha kakubula muntu ongaphongusuka nje athi uyaphanda ingcwaba ngisho ngesiko lesintu lakho ke siyakwazi ukuthi nxa kumele umuntu aphandwe ngezizathu ezithiyeneyo indaba ehamba enkantolo kumbe emakhoti kuthi omagistrate labanye omantshi labehlula abanye banike isinqumo ngezizathu eziqinileyo xa kumele umuntu aphandwe umuntu lapho nguphandwa nje akulasiko elake lathi umuntu kaphandwe ngiyake ngiqoqe nje labanye abesishoneni njengoba kuyinto evelela khona le labo bathi abakwazi khona lokho
ukuthi udaba lolu ubona kuludaba lokuthi kufunakala le intonga ekhulunywayo yini
angiboni inye into engafuneka ngaphandle kolutho olunakanelwa ukuthi umgabe wangcwatshwa nalo njalo lolu lutho lungatholakala engxenye luzasiza abanye abathize ukuthi mhlawumbe bakwazi ukukhokhela kumbe babambe indaba zelizwe ngcono kulalokhu okukhona kanti angithi ngithe mina abathakathi babaphanda amangcwaba njalo babe besenzela ukucuya ukuthi bakhuphe izinto ezithize abacabanga ukuthi zingabasebenzela emsebenzini wabo omnyama.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla uhlaziya ezombusaswe. Yi ibandla leMDCT lithi akusilo qiniso ukuthi ukuxotshwa kukamnumzana Tinashe Kambarami owayengumsekeli kameya wakobulawayo akusoze kusebenze ngoba wayesevele emisiwe ukusebenza lidale le-High Court ngesikhathi ibandla leli lithatha lelo nyathelo ngomnyaka odluleyo. Ukambarami wamiswa umsebenzi ngemva kokumangalelwa inhlanganiso ye-1892 Mthwakazi Restoration Movement Trust kanye lonkosazana noMalanga Dabengwa besithi kamelanga aphathe lesi sikhundla ngoba wake watholakala elecala. Ukambarami ongukansila ka Ward 3 ekubandla leMDC Alliance waphikisa isinqumo seHigh Court lesi emthethwandaba weSupreme Court wona onqume ngeviki edluleyo ukuthi engaqhubeka ngokuphatha izikhundla zakhe. Kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni womkhulu we-Full Council Meeting kobulawayo izolo. Umnumzana Kambarami ezama ukuphatheka kodwa wahudulelwa phandle ngamapolisa kamasipala. Ukambarami utshele iStudio 7 ngemva kwalingxabangxoza ukuthi wathumela ikansili isinqumo somthethwandaba esimbuyisela esikhundleni sakhe. Ngokunjalo uthe akufanelanga kube lenkinga ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uKambarami uyazikhohlisa.
Into kaKambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi segcekeni. Umuntu nxa erikholwa akulani lokuthi ukhona mhla walelo langa ngoba incwadi yokuthi usuxotshiwe kuyabe kusaziswa inkundla leyo lagiyo edabeni lwakhe incwadi yokuthi usexotshiwe kwakusaziswa idale lekhansile yakobulawayo okunjengokuthi njengomuntu olandelayo izehlakalo indaba eyamthintayo elaye wabakwazi ngoba okuqakathekileyo ukuthi idale nxa selikwazi akusela mhlangano obasemthethweni yena ekhona amalunga wonke sekwazi ukuthi akasenguye umuntu obasemthethweni ukuthi ahlale kulelo dale abaphathayo okumphathelane lalelo dala okubalisela o-town clerk okubalisela i-security ye-city council wonke nje umuntu olokwenza le council yakobulawayo uyabe esaziswa ngalolo daba ngokubalwa kwaleyo ncwadi ukuthi hayi uzibani banyana kasenguye kaseyiyo ngxenye yaleli dala le-council kumbe nxa kuseparlamente uspeaker ebala laphana uyabe esazisa nje idale lonke. Akungeke kuthiwe umuntu nxa engabuyanga mhla lokho kumbe nxa kukhona okumbambileyo kumbe nxa kukhona okumenza angabuyi ngokungabi khona kwakhe isinqumo esika section 127K seconstitution kasisabambi. Hayi waxotshwa whether wayekhona kumbe wayengekho kumbe kwakukhona okwakumbambile kumbe kwakukhona okwaku-10 kuye kodwa okukhona yikuthi kayiseyilo lunga lekansilo wakobulawayo ngenxa yokuthi waphuma ebandleni elamhambisa ukuthi abe umkansilo wakobulawayo.
Sesikhuluma ngalo udaba lokususa labo ephalamende elithi bangena ngebandla le-MDCT kodwa sebesithi bakwamanye amabandla lokhu liqhubeka ngalo yini kumbe lisamile okwesikhatshana?
Ukukhitshwa komuntu ephalamende kumbe ekhanselini asiyo nto okungathiwa simile kumbe iyama ngoba izizathu zakhona azikhethi isikhathi ukuthi zenzakala nini. Ikakhulu into eyayenze ukuthi abantu bakhitshwe kwakuludaba lokuthi bayabethe bona sebetshile i-MDCT eyiyo eyabathumeza kulezo zikhundla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yenyu Zimbabwe ithi umnumzana Patrick Chinamasa nguye osephethe isikhundla somqoqo wenhlelo zezanu PF ngoba obekulesi sikhundla umnumzana Victor Matemalanda esesiya kuba ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ithi ulimi lwabathwa eZimbabwe olwetswawo lusengozini yokutshabalala ngoba abanye babantu abalitshumi kuphela abalwaziyo bakhanya bengelantshunkuntshi yokulufundisa abanye. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nalabo sebenza labo nginishayela izandla mpela ngithi niwuphethe umsebenzi niwuphethe impela ngoba nisinikeza okuyikhona okufudumeza imizimba yethu nezingqondo zethu. Lana ukhuluma bezinyane lesilo izinyane lakomcetshwa. Yilapha ngithi mina lafa phinde futhi elihle sibhekile. Kwezemfundo kukhona sokubuyile njalo sebekushilo laba bantu abasibulalela imfundo yakwethu. Bathi bona kunabo abazobhala amazamanishini kuona lo nyaka kuna 30% ezo assessa othisha abafundisa izingane zethu bese kuthi i 70% seyabuya khona ngale ezimakwa khona kozimseki lapho. Manje ngiyasho ngithi mina ngenxa yendlela othisha abadistributhwe ngayo okushukubana kwela komthwakazi siyovele singatholi lutho ngoba sifundiswa ngothisha babuya kwezinye inhlangothi. Kanti kanjani imfundo bani ebephathwa ngalindlela ukubana kuyethwa uthisha uzoba huye omaka ifinali kuthiwa kuna 30% ezo assesswa uthisha according to imfundiso kade iyenza umntwana kumbi behavior ebisenziwa umntwana bese kuyahlanganiswa leyo nalokho kubuya ngale i 70% ebuya kozimseke. Lapho ke ngiyayibona ukuthi seyinyeyinye istrategy yokubulala imfundo yakwele mandebeleni ngoba obothisha abaningi esibaphiwayo lapha ngabaze ukuzoyicindezela imfundo yakwethu nalo manje ithuba labo lokuthi bayicindezele ngokugcweleyo ngoba bazovele behambise ama 5% lama 2% lama 1%. Vukani bakamthwakazi nibheke kuyeza okuningi uma lingabhekile uma lingakuhlaseli uma lingakumisi kuyeza okuningi. Ngiyabonga.
Ngilibingelele basakazi be-Studio 7 nonke ngokuyithoba nangozehlika simthanda nonke basakazi. Siyazi ukuthi ekhaya kunezinto eziningi ezenzekayo njengamanje siyezwa indaba kaPeter Ndlovu ukuthi iyatrend ukuthi ngumuntu ozomela ukhetho luka-23 ngephathi yabo i-APP. Lokhuyana basakazi bethu nabalaleli yikuthengwa ukusetshenziswa ngoba bebonile emathebheleland yonke nge-medians ukuthi isibambene siyinto eyodwa. So kunabantu abadumile endaweni zakithi abasebenza kudala sebesebenzisa bona ukuthi ikwazi ukubhidliza umphakazi ungabambani ukube yi-unite. Naye umgida uPeter Ndlovu kumele ezinuke amakhwapha ukuthi le nto ufuna ukusebenza lapha noma umuntu othunyiwe ezobhidliza isizwe zakithi. Into yokuqala kumele ezibuze yona. Ngiyabonga abasakazi.
Sanibonani ku-Studio 7 okhuluma ngoJosfati. Thina esilesikhalazo ngeZanu PF sizokuthi Zanu PF sithi corona sithi AIDS kuyafana into zoyi-3 lezi ziyafana. Abantu abaningi iZanu PF asisayifuni abalutshwana iZanu PF bayifuni. So kuzima siyacela ukuthi ube iZanu PF nje iyalalela yehle esihlalweni kungene inya sakhe too deep but sesifisa ukuthi iZanu PF iphume kuphela. Ngajabula my ODM lengafunda izwakale lakiwo sikhathele ngayo labo labo gawula badla bodwa bazabethi right thina sizobuhlungu ngayo iZanu PF iyasigulisa. Okunye lingabona sesehla imizimba kathi sehliswa iZanu PF.
Studio 7 sanibonani.
Ah, umnanga kwalochiwenga insuku zabo ziyasondela. Elokufa madoda liyeza. Nabulala abantu bakithi bechigugu ngegugrawundi licabanga ukuthi lina lingumkhulunkulu wezwe. Ah, manje kuyeza kwenu okufa. Eleni ilanga liyabalwa lokufika kulabana abantu ababulalayo kwabuhlungu wabegugrawundi. Abantu bamathebelele ndabantu bakomthwakazi nani bachisele endlini licabanga ukuthi linake lize life. Uchiwenga lo mnangagwa umfoweni umgabe ukhona ngale ulilindile niyoba batathu bodweni lika Satani Chiwenga nangagwa mgabe alusiyeni uNkulunkulu uNkulunkulu wenu ukhona ozolijaja siyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Cameroon lithi selixotsha bemba igolide ngaphandle komthetho abayinkulungwane abadabuka emazweni atshiyeneyo kulandela ukubhubha kwabangamatshumi amane kungozi yesikhukhula. Sokusungulwe uphenyo eUganda olokudingisisa ukuthi ngubani ozame ukubulala umphathi ntambo kahulumente odutshulwe walimala esemoteni kwathi umtshayeli wakhe lendodakazi yakhe bafa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden sekhuthaze isizalwane selizwe lakhe ukuthi zihlanjwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze ilizwe leli lithi linanza uzibuse mhlaka 4 ngenyanga ezayo kube sokuhlatshwe abantu abangena kusilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Kathesi sokuhlatshwe abayisithupha lantathu ekhulwini 63%. Kumazwi awethu leizolo uBiden uthe amakhemisi azavulwa sikhathi sonke kanti njalo kulohlelo lwezimota ze-Uber le-Lyft ezithwala abantu mahhala abafuna ukuyahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona wona ungumbiko omuhle kuqakathekile ukuthi xa kuvele kunomkhuhlane efana leyo kube khona okwenziwayo. Kodwa ke ngilensolo mina ngoba singanazelela khathesi imithi yona leyi kumbe ngithi amajekiseni onalawa akhitshwayo ukuthi wazahlatshwa abantu kukhona okunye abantu ababengakuzwisisi ngawo ngokwenziwa kwawo kungathi mhlawumbe amanye kawala mpumelela enhle nxa esemzimbeni womuntu. Ngakho abantu okokuqala ngabala sisuthise ngamajekiseni lawa ngakho abaningi bayanqena ukuyawahlaba kuqala befuna ukuze kuhlolisiswe ukucubungule kahle kahle ngamajekiseni lawa.
Ukona ngapho eTexas ungathi bayahlatshwa yini abantu ngobunengi njalo lawe njengothwala sowahlatshwa yini?
Uthola kakashabi yena la ingomunye walabo abasolayo ngoba kukhona ongacaci kahle ngalawa majekiseni. Kodwa ngibona ngathi amakhampani lawa alungisa lawa majekiseni agijimisa ukuthi abantu kabawathathe engazange asinikeza kakhulu imininingwane ngemithi lokuthi bayenze njani ziwa ngaphi kumbe basithelela ngama-side effects. Kanti ke ngapha emhlukulweni we-Texas abantu yebo bayahlaba bakhona abahlaba baningi abahlabayo baningi njalo abangafisi ukuyahlaba mhlawumbe ngithi abangakahlabi. Kodwa nxa sikhangela ngomumo wezinto mhlawumbe izinto okwenziwa ngazo kuzaba khona indlela zokuthi wonke umuntu agcine esehlabile kuphela bazabuya lamachinga ukuthi mhlawumbe nxa ungahlabanga ke kuthi ukuthi endaweni ezingasemsebenzini uyabusuka ingozi kwabanye laba abahlabile bese kuthiwa hayi hlaba phela lawe ukuze uqhubeke uze emsebenzini nxa ungahlabanga kuthi ukuthi uyabungafanelanga ukuthi ube khona lapho kulabanye khona. Amachinga njengalawo nje isibonelo lesi kodwa ke mbona ngathi ngokuya kwesikhathi baze sibamba sonke sibili esize siyehlaba.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usekhethe abahluleli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi, idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malaba elokweyisa inkundla namuhla. Ibandla leMDCT lithi lwabasokutheni umnumzana Dinashe Kambarami kasoze abuyele esikhundleni sokuba ngukansila wakoBulawayo. Akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.